VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 1 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo, adobhe loba yini angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise, ahlanze lapha ahlala khona. Sibhekane kakhulu lengcekeza, ukuze kugcine futhi ingcekeza leyana isidalela udubo olukhulu olucina lusidliza imali.
UZulu wakoBulawayo uphatheke ngobunengi emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi elizweni lonke jikelele owe-National Cleanup Day. Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo alo omhlangano wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress asekusibanga esiphezulu. Lanqanje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi. Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho ulonda impilo yomhlabeleli obedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka, yena obhubhe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo ezingena kumakhulu lamakhulu zibambene namuhla emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi kuleli dolobho phansi komkhankaso we-National Cleanup Campaign owenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke emadolobheni wonke elizwe. Kubika uBathabile Masuku.
Baphatheke emkhankasweni lo bagoqela osomabhizimusi abamabandla ezokholo kanye labezikolo. Unkosikazi Amukela Sidange, isikhulumeli sohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency, uthi ingcekeza nxa ingalahlwanga ngendlela eqondileyo igcina idala uhlupho lwendleko enkulu yokulwisana lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo enjengecholera le-typhoid.
Nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo, adobhe loba yini angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise, ahlanze lapha ahlala khona. Sibhekane kakhulu lengcekeza, ukuze kugcine futhi ingcekeza leyana isidalela udubo olukhulu olucina lusidliza imali. Ikakhulu singakhangela imikhuhlane yabo cholera la yabo typhoid, imikhuhlane ebangelwa ingcekeza liyana.
Unkosikazi Amukela Sidange uyalandisa njalo ethi asiyo yonke into engaba yingcekeza, kukhona okuphilayo okungasiphilisa kusiphe inotho nxa sokuthe kwaphekwa kumbe kwaguqulwa.
Ngaphandle kwalokho hlabezulu, asikhangeleni futhi ukuthi lokho esikubiza sithi ingcekeza asikho konke okuyingcekeza okuyingcekeza. Khona phana engcekezeni kukhona okuphilayo okungasiphilisa thina, esingathi ngesilungu ku-recyclables, esingakuthatha sokubisele back into recycling. And nxa sesikufaka ku-recycling sesiphuma silomnothwana khona phana sizuze usompiliso. Futhi lokho enokubolayo izitshwala esikuqhumayo emibhideni asikubiseleni njalo enhlabathini kuvundise inhlabathi.
Umnumzana Tafara Chedimba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi sekulicala ongalibotshelwa ukulahla izibi endaweni ezingaqondanga.
Mina ngibuye lapha ngabantwana abe-Herendaus College, the Joyce Lindiga branch. Angatsho ukuthi lokho kuyenziwe ngu-first led, kuyabongeka, ku-right sibili, kuyasitshengisa lathi ukuthi ule concern ngempilakahle yabantu, ule concern le health, le safety. And hayi kuyabongeka kakhulu, siyabonga kakhulu ngalokho.
Umnumzana Love Mom Tivu ngumbalisi ophatheke emkhankasweni wanamhlanje. Yena ke uthi ukubona unkosikazi Mnangagwa ekhuluma ngendaba yokuhlanzeka kuveza ukuba uyaqhakathekisa impila kahle yabantu.
Umunye wabantu obuye lawe ukuzoyenza iNational Cleaning Day besilalele uFirst Lady uMai Mnangagwa esikhuthaza njengeCity of Bulawayo ukuthi sigcine indawo yethu ihlale iclean, sibe singabantu abangangcolisi indawo, njalo ubesikhuthaza ukuthi ukuthi indawo yethu singabe siyingcolisa selilicala elibotshiswayo. Umuntu engabe engcolisa indawo yakhe njalo uyabotshwa. So njengabantu bakobulawayo athi sizazama lokhu ngendlela yonke esikwanisayo ukuthi sigcine indawo yethu ibe iclean. Siyabonga.
Uzulu wakobulawayo uhlangane lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ongumkamongameli welizwe emkhankasweni wanamhlanje kobulawayo. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi balondoloze indawo zabo zihlanzeke ukuze kwehliswe amathuba okumemetheka kwemikhuhlane yesihudo enjenge cholera le typhoid. Uthe ujabuliswa ukuthi nxa kukhangelwa muva kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube manje, imikhankaso le isilethe umahluko omkhulu njalo omuhle. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi ukuhlanzeka akube yinto yansuku zonke, kungabi ngokwelanga elilodwa ngenyanga. Abantu abaningi bakhanya besukumela phezulu lamhlanje beza ngobunengi ukuzonanza lokuphatheka kulolu suku lokukhuthaza ukuhlanzeka. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngiwubathabile Masuku.
Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli entsha oweCongress asefike kusibanga esiphezulu lanxa nje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi nxa ungaphathwanga ngonanzelelo lomhlangano. Ukwehlukana kwemibono ebandleni leli kubonakale kuyona le iviki kobulawayo lapho kuza kuba lokhetho lukakansila kaward 28. Kulamalunga amabili azancintisa emele iMDC kulesi sikhundla athi umnumzana Colette Ndlovu kanye lonkosazana Nomagugu Mloyi kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 30 kuyona le inyanga. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uNdlovu ufunwa yinkokheli yebandla, kodwa abasekeli bebandla bona bafuna uMloyi. Lokhu kudonselana kubikwa kuyisibonelo sokwenzakala kuleli bandla elizweni lonke jikelele lapho kungela kuvumelana khona ekuqhutsheni kwenhlelo zebandla. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ye, iCongress ke sizayilungiselela manje okuqalayo ke irally yethu ezaba khona mhlaka 17 March eWhitestadium kobulawayo. Sisuka lapho ke sesikhangelela ke ukuthi ke senze ke ama-congresses ethu eqala ke kubranch kuya kuward kuya kudistrict azafike kuprovince ke sesisuka lapho ke ngoMay ke. Sesiyangena ke kuCongress enkulu ke elizwe lonke. Sibona ingani nje njengensukwini hayi akukho ke okuzasiphambanisa, izahamba kuhle emhlangano ethu yonke naleyo size siyebamba iCongress enkulu. Njengeprovinsi yakobulawayo hayi sesizimisele, sesizinikele ukuthi singene ke kuleyo Congress sinike ubukhokheli wethu imandate entsha eminyaka emihlanu.
Umhlangano wona lo irally oyithoyo izakhokhelwa ngubani?
Rally ikhokhelwa umongameli wethu uNelson Chamisa ke nguye umongameli wethu ke ngalesi sikhathi size siyefika kuCongress elokho nguye umongameli wethu.
Ye, manje kulawa maCongress amancana wezigaba yikho lapho yini okuzavela amabizo azaya phambili kuCongress yelizwe lonke?
Kunjalo sibili, amabizo yekho azaphuma khona khonapho ke amadelegates ethu ephuma kuma-district ephuma ke kuma-provinces yoke azahamba ke emhlanganweni omkhulu ke weCongress enkulu.
Sesike sezwa amanye amabizo afana lelikamnumzana Douglas Monzora nomnumzana Mdzuri uElias Mdzuri ukuthi ngabanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikaMongameli kuliqiniso yini lokho?
Akwakathesi ke akulabizwe selikhona ke nje konke okungabe kuphuma kumaphephandaba ke kungaba ngelokho okuthiwa ngesilungu ispeculation kumbe ipropaganda kumbe nje abantu ababezithengisa. Amabizo azaphuma kumakhongresi ethu amancane esizawenza kumawadi la kumadistrict la kumaprovinces yikho esinominetha khona ngoba ke inkokheli kazi zinominethi zona. Yikho le ngabona kuphuma ibizo kathesi kabe ibizo lamanga ngoba akahlali phansi ke amaprovinces ukuthi anominate.
Umhlangano nalo uzayenzelwa kweliphi idolobho?
Hhayi kwedolobho ke akukakhulunywa, sisakhangela nje amavenues ngobuningi kwawo. Ngokuya kwesikhathi kho kuzaphuma khona-ke ukukhokhela imithi i-National Council isisitho ukuthi umhlangano uyenzelwe kuliphi idolobho njalo kuyiphi indawo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kulembiko ethulwe inkokheli ye-MDC ethi ibandla elibusayo eleZANU-PF lilohlelo lokuphehla inzondano lokulwisana ku-MDC njalo seliqoqe imali engena kuzigidi eziyisithupha ukuze lifeze lokhu ngaphambilini komhlangano we-Congress. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi.
Khona ma ubhekile indlela izinto ezenzakala ngakhona ukudlephana nokukewulana okukhona kubakhokheli bebandla, siyakubona ukuthi kungenzeka futhi liqhekezeke phakathi njengoba selake laqhekezeka kaningi uma kufika ezikhathi lezinje. Kusho ke ukuthi abakhokheli be-MDC uma kuthi ibandla labo bayalithanda kumele-ke babone ukuthi bayavala izikhala lezi ukuqhekezeka lokho okukhona ukuze basindise ibandla labo ngoba ukudabukana kwalo phakathi kusho ukuthi kuzolishiya lisingasenamandla nesisindo ebekade livele linaso ekuqaleni ngemva kokuba vele lona like lehlulwa izanu kukhetho oludlulileyo. So kuza lithiya-ke lingasenamandla seliphephuka nje njengephepha.
Khona kuyini kahle kahle obekungayenziwa ikakhulu emhlanganweni lapho kukhethwa khona inkokheli? Abanye bededele emuva na kuthiwe uChamisa kumbe kumele bebe lokhetho njengalokho abafuna ukukwenza?
Mina ngokubona kwami ibandla le-MDC alikafiki ezingeni lapho okungathiwa izinto kumele zizenzakalele zodwa kungazange kwaba khona lokho kuthiwa yi-guided democracy. Ngoba kungaze kube njalo abalandeli bavele bazoba nabo abantu abathile kubakhokheli babo bazafuna ukuthi babalandele, kube nabanye abazofuna ukuthi baphikisane nalabo abakhethwe ngabanye. Lokho kuzoshiya-ke ibandla leliqhawukane phakathi. Okungasiza-ke ukuthi kubakhokheli bona bodwa bahlale phansi bavumelane ukuthi hhayi-ke njengoba kunjenje-nje asingabulali ibandla ngenxa yesikhundla. Kumele kube nomuntu ozophatha lapha abe ngu-president nge-consensus ngokuvumelana asibekeni bani angaze abe lo muntu omphikisa ngoba lo ozofika amphikise uzokuthi anganqotshwa aphume labantu bakhe ibandla lidabukane phakathi. Babheke zonke nje izikhundla ezibalulekileyo kusukela kuye umongameli kwehle kumsekeli kuye kumgcini isihlalo kunobhala jikelele kumphathi isikhwama konke kwehle bavumelane nje bese beyadlula kulokho bese kukhontestwa lezinye izikhundla ezincane yize lapho kungavunyelwana khona ukuthi kube khona umkhodelwane.
Umnumzana George Mkhwanazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Aba mabandla okholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches sebekhuthaze abasakhulayo ukuthi behlukane lomkhuba okukhethana ngezamabandla ezombusazwe la wezokholo njalo bengaze bavuma ukusetshenziswa njengodlawu ngabasezikhundleni eziphezulu. Umevisi kama usethulela loludaba.
Linkuthazo iphume emhlanganweni wabasakhulayo owe National Youth Leaders Dialogue owenzelwe ewetsheleni ye Kentucky Hotel wokugqiba uhlelo lwe Youth Care Week oluqale mhla ka 21 kusiyafika umhla ka 28 inhlolanja. Umsunguli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust esebenza labantu abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda ngomunye wabangenela umhlangano. Yena ke uthi kuqakathekile ukuba bafunde ukwamukelana njengabasakhulayo, basebenzisane kungakhathalekile ukuba bayisima kanjani.
Liqinise ukuthi khona kulezinto eziningi ezisidividayo, but sithi khonkhona dikho lapho kumele siqale khona. Kulezinye izinto esizaphombuza inherita nje. Asiqalise nini nje ukukhuluma idialogue asonto esingathi yinto eqalisa nxa sokule conflict. Hayi, kumele ibe khona sonke isikhathi, whether it's peace ibe khona.
Kwasekelwa ngunkosazana Bongani Madziwa wenhlanganiso ye Epworth Sivu Young Influencers Network Connect.
Ngoba thina as the youths ngathi asila i opportunity ukuthi lathi i voice yethu izwakale ngale phezulu ku parliament. Ngoba i-government yaphomba ukusinika ama-programs ukuthi hayi sifuna ukuthi siyenze lokho, kuvule i-bank and lezinye izinto eziningi. Second, ukukhuluma ama-problems esiwafesayo, not ukuthi omunye umuntu osehofisini ohlezi kuhle, to be our voice.
Esinye seziphathamandla se-ZCC umfundisi Samuel Sifelani ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuqhuba inhlelo eziqondana labasakhulayo ikakhulu ngenyanga kaNhlolanja eyaziwa ngokunanza okwenziwa ngabasakhulayo eye Youth Month.
Sincedisana labo, sibafundisa, sibalalele ukuthi bona bathini, kuyini okubabambayo, kuyini okubahluphayo njengabontanga. Nxa silapha ngumkhankaso owenational dialogue esilawo, but sifuna ukuthi sifake ilizwi labontanga phakathi kwedialogue, ngoba sikhathi esiningi abantu abadalayo bababuyayo, abantu abalamandla, abantu abaziwayo bababuya ndawonye bakhulumisane. Nxa bezakhulumisana sebetshiya ontanga ngemuva. So thina sithi njengeZimbabwe Council of Churches sesifaka ontanga phambili njengoba beyibo abaningi lapha elizweni ukuthi sizwe ukuthi labo bathini ngendaba enhlala kahle yabo.
Umfundisi Sifelani uthi ontanga bahlezi belesifiso sokutsho imibono yabo kodwa kabalitholiswa ithuba lokukhuluma.
Kungaba ezembangazwe, kungaba kwezeikonomi, even langakithi emachurchini sibona ngathi untanga baphiwa isikhathi esilutshwane, abanye abasitholi lokuthi bakhulume labo. Kodwa sizama ukuthi sibavulele babe bathole isikhathi, bathole ispace ukuthi labo bakhulume, bazwakale ilizwi labo lizwakale.
Uthi kumele bafundiswe abasakhulayo ukuze bangaze baqhubekisa phambili eminye imikhuba emibi abayithatha ebadaleni babo yokulwisana ngoba besehlukana ngendlela ezehlukeneyo.
Kuqakathekile ukuthi abantu babonisane, babonane njengabantu kuqala. Okwesibili, bafake eceleni ukuthi nqabe ukuthi ama-affiliation abo ezempangazwe, ezamasonto, ukuthi bavela ngaphi. Akusincedi ngalutho ngoba lokhu kwenza ukuthi abantu babe belokhu bengathi bababonane, bakhulumisane. Thina sithi njengontanga ngabantu bane baphuma elizweni linye, njengalokho ke kutsho ukuthi ngabantu ngabantwana bomuntu munye. So kuba kuyabancedisa labo ukuthi ontanga laba babe ndawonye babophe into eqinileyo into yenu.
Umhlangano wayizolo ubuthanise abasakhulayo abavele kumabandla okholo lwesiKristu angamalunga aweZCC kanye nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezizimeleyo ikakhulu ezabasakhulayo. Iningi labakhulume emhlanganweni lo baqonqosele ngokuqakatheka kokuhlanganisa abasakhulayo sikhathi sonke ukuze bafunde ukukhulumisana behlanganiswa yibutsha babo, hatshi okunye okuneginengi. Uhlelo lwemihlangano yabasakhulayo eqoqwe ngabenhlanganiso yeZCC ngaphansi kwemikhankaso eye Youth Care Week campaign luqhutshwe hatshi eHarare kuphela kodwa lasemadolobheni agoqela kobulawayo Gweru eMashingo Mutare lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe. Inani lasebefele kulwisane nokuqhamuka phakathi kwamalwa ecatsha labebotho likahulumende kwele Somalia selifike kwaba ngamashumi amabili kuyona le iviki kuphela. Umphathintambo obona ngezomvikela kwele Singapore uthi ilizwe lakhe liqoqa ukuthenga indizamtshina zebutho zohlobo lwe F-35 models kwele Melika. Umanspala wedolobho leGwanda usephiwe amandla okuhlanza amanzi akulelo dolobho obekungumsebenzi obuphansi kohlangothi lukahulumende olwezinwa. Lokhu kukhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho. Kubika uAlbert Ncube.
Umphathintambo obona ngentuthuko yezabelo uMnumzana July Moyo uthi leli nyathelo ukuthi umsebenzi wokutholakala kwamanzi uqondiswa ngumansipala kungezinye zendlela zokuletha umbuso wezabelo owe-devolution. Ekhuluma eseGwanda izolo emhlanganweni wokuxoxisana ngendlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo, uMoyo uthi amadolobha agoqela eleGwanda, Beitbridge kanye lePlumtree azathuthukiswa emsebenzini wezamanzi. UMoyo uthi kungase insuku zatshwala iGwanda izathola lawo mandla okuziqondisela umsebenzi wamanzi njalo izaphiwa izigidi ezine zamadola $4 million emalini eyabelwa izabelo.
Sile Plum, iBeitbridge, leGwanda zontathu zilodubo lwamanzi njalo amanzi ayimpilo. Kungakho ngisebenzalane loShiri ukuze sithuthukise ezamanzi kulawo madolobha. Yikho nje sibaphe $4 million ngamunye.
So there we have put $4 million each.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majali uthi udaba lombuso wezabelo akumelanga lugxile kwezomnotho kuphela.
Ngathi besikhangelela ukuthi kube i-devolution ku-governance yonke indawo hathi kwezomnotho kuphela. Kodwa lanxa kunjalo kumele siqhubekele phambili siloko siyilolonga siyilungiselela ukuthi incede abantu bakithi. Njalo uMinister kakhuluma ngodaba lwamanzi uthi abuya eGwanda kodwa ke afika nikwa i-date ukuthi iyendova izayo kwenza nini. Kodwa into esiyamukela kakhulu abantu beGwanda besebehlezi isikhathi eside belokho bekumelele lokho.
UMnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya weGwanda ngomunye ongene lo mhlangano. Yena ke uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende agcwalise ahlale ukuthembisa.
Uhulumende lo umnyama yikuthi usekhuluma izinto eziningi ezizwakala zimnandi ziqumbaqumba indlebe, kodwa nxa sekubuya ekwenzeni kasiboni imphumela yakhona. Sizabona ke sizalinda siyakuthi lidube ngamabala nxa sekuthe kwenzakala, kodwa inkulumo kakhulu kamphathintambo ibingathi iyezwakala.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokuthengiselana uMnumzana Raji Modi la ubekhona embuthaneni wayizolo. UModi uthi izansi yemandebeleni kuzamele ivuselele amankampani afana le-Bed Producing Company njalo kuvula amanye azachola igolide. Lo mbuthano obuqoqwe ngabe-Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe besebenzelana le-Citizens Lab ungenwe izakhamizi eGwanda, abakamansipala, iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho usethulela isikhumbuzo sempilo yomhlabelelo obedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka. Amakhulu abantu ebethe kwaqa lamhlanje emkhosini wokumkhumbula edolobheni le-Johannesburg kwele-South Africa.
wenguli umbali womculo kanye leqhawe lempi yenkululeko. Lawo ngamazwi asetshenziswe ezikhulumi zonke ebesembuthanweni ukukhumbula uMuyi eJohannesburg Theatre. Bonke bebechaza uMuyi njengomunye wabasunguli bomdumo weAfrojazz kanye lokusebenzisa lo mculo empini yenkululeko. Kodwa ke bebevumelana ukuthi zasingasweleke zokubulalisa abantu ngembambo kumama Dorothy.
Para fina nawe ndikwenze nuipare awaziluto ozubone nasipare.
Usomabhizimusi uJohannesburg umnumzana Dan Maphalala laye ubesembuthanweni wesikhumbuzo sikaMuyi.
Kusholosi usebenze kakhulu and uyenzile uzambile indima yakhe and then umotivate intsha iyouth yethu yonke iyawazi umculo wakhe nabanye sebehambile ubamotivetile hayi at least uphumule.
UMuyi ubezelwe ngomnyaka ka-1935 kobulawayo wayekhulela kule South Africa lapho aqala ukuduma ngedlalade lakhe lakuqala ele minyaka elitshumi nesithupha nje kuphela. Ezinye zakhe ezadla ubhedu zikoqela uhamba noNtsokolo, uZono Zam, uDr Malani noLumumba. Imbongi ebezikulumbuthano zona bezimchaza njengeqhawe. Bekulenhlobonhlobo yonke yabaculi kulumbuthano ikakhulu abaqhusa umdumo wejazz yakudala. Umculo kaDorothy umenze waba ngumabonabulawe kwele South Africa, kanti laseZimbabwe umbuso kaSmith wawufuna ukumsusela amanqe waze wayaphephela kwele Zambia. Yena-ke ubhubhe mhla ka-23 ngenyanga ephelileyo ngemva kokugula isikhathi eside ehlaselwe umkhuhlane wokuma uhlangothi le-hypertension eyaziwa ngabaningi ngokuthi i-BP. UMuyi uzangcwatywa ngesonto emathuneni e-West Park Cemetery edolobheni le-Johannesburg le-South Africa. Ngalesibulo 7 le-Johannesburg le-South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
Lala ngokuthula anti Dr. Dorothy Masuka ukusiphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakobulawayo ophatheke ngobuningi emkhankasweni welizwe lonke jikelele okuthanyela esitalateni lokudobha izibi. Kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.